Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 Zibandlela 2022 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiqapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Esethula umbiko wakhe oqakathekile izolo ukufikisa umnyaka isesikhundleni. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane olwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka ko-1970 usiyafika o-1990 uZex Manata wacula ingoma ihaya iqembile nguqo ile-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lanxa inani lababanjwa bele-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ikobulawayo.
Yatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalichumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amane 411 bahlolwe bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asiqapheleni bantu basesindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask. Sibona ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engama-mask.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula amakhulu amabili lamatshumi amabili enkulungwane 227,552, wasila abedlula amakhulu amabili lalitshumi enkulungwane 210,675, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,276, okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye lamakhulu ayisithupha 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,331. Kusanjalo iKhansili yakoBulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafichane kumbe ngolwasemzini eli olunye lokhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa kofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lo mkhuhlane wengculaza. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela ubulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya nokuthi uzuyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council kobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza balakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana le-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le information nje ekwanileyo ukuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedeni enkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulokhu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane le elizweni lethu. Yikho i-donation le izasiza abantu abakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB ka-teste for HIV, umuntu ole-HIV ka-teste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Isili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha. Njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okulenani eliphezulu kwizwekazi le-Africa elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. I-council ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kubikwa kukuningi uMakhuphe asebenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-MDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphe ungahambelani lokumele kwenziwe ngumuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Khuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipane Pokeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezi zathu ezinengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le-constitution lalokho kumele bakwenze lalokho kumele bangakwenzi. Ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basangama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eParliament. Kusiya phambili kuzamele babe ngaphambame phambili kuka Arbiter General onguye usosihlalo we committee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee.
Umnumzana Witness Dube ngobana ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo. Umnumzana Ndando Ndlovu, umcebisi kamakhubhe, utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla leli.
Dokotela ukhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela Khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa ke into engayitsho ukuthi uDouglas Monzora kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum. Ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months. Ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021. Okwesibili iNational Council yeMDCT ya expire ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014. Engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT. Okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama Makhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa.
Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli kamongameli webandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ewobulawayo. Umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ikhasini likaManatsa ukuba badane kakhulu ibuchiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo weGidi Jive Kwela Kwela Letsabatsaba. UManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile. Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele-Ukraine kungxabano yalo lele-Russia lona-ke elingafuni ukuba ele-Ukraine lamukelwe umanyano we-North Atlantic Treaty Organization NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lintathele zindaba yomsakazo we-Voice of America uthi
We've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the strategic stability dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
Ele Russia silinika umlando ukuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abanengi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lungahanjwa kanjani. Konke lokho kusemandleni weRussia ukuthi lingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Uthele melika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we and not just we the United States. We, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunenge esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunenge kakhulu okunye kwangkhona ke izitshezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe achiyeneyo sizakwenza konke lokhu senzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela ilizwe le-Ukraine.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele-Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele-Russia lifuna ukuhlasela ele-Ukraine. Umfundisi Raphael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele-Russia.
Amadoda la angapha awe-America benza kuhle kakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele i-Russia ingakaze itshengisele obefuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le-Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma ba kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile, mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbusontini laye ohlala kwele Melika.
UPutin udlala intshoro yakhe, kukhona angabe azakwenza e-Ukraine kodwa mbona ngalokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uzakwenza umhlangano oqakathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe le-Ukraine. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.
Umongameli Joe Biden welemerika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19, kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in 1 year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kaMongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Live Talk lamhlanje uhlelo wasehluzeni bomama sikanyela kwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukubana umkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo khathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Le nkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MTC umnumzana Douglas Monzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaChamisa. UChamisa ngokwakhe usekubeke wacaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. Untungamili Nkomo we Studio 7 uxoxela uhlaziya izombusazwe uMnumzana Tifa Dube endaweni yelentatheli zindaba uSimbarashe Nembaware layo uhlaziya izombusazwe onguye osungula lingxoxo.
I think othamisa badalisesikhathi belisa nalendaba yokuthi MDCT MDC Alliance kuba nanko bazibala lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banika ama-judgments ayimbulashela. Umthethwanda wathi hhayi MDC Alliance awusichema labo nje ukuthi wabo inhlanganiso ukuthi siya ekhethweni sinjani standard umbrella. So lato lelihle othamisa kumbi iqembu elitsha bekhampeni ngalo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathi le lihle elokuthi othamisa bethishane lento yokuthi i-MDC alayese MDC thiba nibani hayi benze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue ngokufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzodala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisekho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakhohlwa ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebengagcina besenza amaphutha abe sebezagcina esezakhoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bagcine bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibona ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isize nabalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ngikho okutshiwo ngumfowethu uDube lapho ukuthi it was long overdue bachitha isikhathi nendaba engasebenziwe. Simzwile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okutsho ukuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi ini amavoti. So usho ukuthi-ke so isikhathi esincane ngoba by-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene lisiyancintisa ukhetho lisithi hhayi thina si-MDC Alliance / Chamisa anjengo ukuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe yinto eyenziwa kudala kwabunje iqembu laqasa ukukhaya lakhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hhayi sekule qembu elitsha imbe kuthiwa yi-Chamisa Chipechete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini ngizosiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamemetheki endaweni ningi okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi beqalise ukukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube,
okwakathesi babunkomo esikhathini lesi abakhangelane lazo sama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumelo omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi umphumelo omncane kulokho abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeneliseki kuhle ukuthi babhodabhode bakhankase babhode ilizwe babhode indawo lezi abazifunayo ukuthi bayenelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokusho komfowethu ngithemba ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyenelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo nangebizo labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi i-MDC kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala kutshona umdala uTsangirai. Konye lokho sokukhona ukuthi omunye lami ufuna ukuphatha lami ufuna ukuphatha. Indaba le sikhuluma ngayo ukuthi uChamisa e-MDC Alliance yasuka khona apha ekutshoneni kukaTsangirai. Unfortunately ngeke apha aphende ukuTsangirai ethuneni azobambanisa iqembu leli. UThokozani babevele nje bengamfuni from the word go. Even i-court sithi hhayi nguye ozasala ephethe iqembu.
akuyiphethe Dube, ulubona njani udaba lukaMakhube?
Udaba lukaMakhube wakokobo ludaba olungathi lunezinto eziningi ezihlanganiselayo ezenza ukuthi uMakhube azidole sesimeni lesakizo. Okokuqala, ngitshebe ukuthi uMakhube wathi elimukiswa esikhathini eyayefanele ukuthi ngabe mhlawumbe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle, wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze, kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo. Wakuthatha ezinye izinto wazithatha ngenhliziyo, wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki. Okuye kwayenza ukuthi ekugcineni sagcina simbone sehlambalaza ntshona sezimfeni langaphi. Ilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazibavele phambili, kodwa baqale bayelungisa izinto zabo bese semuva khona ngale.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endaweni yelentethelezindaba uSimbarashini Mbaware laye ucubumula ezombusazwe. Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo, uNkosazana Vitrice Mathuthu, uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwe Sithandekile emhlanga weStudio 7.
Ubo wona awukho muhle. Angithi yabona ukuthi kuma-social media ziyakhulunyelwa zonke lezi zinto. Abantu abaningi bayethi yebo silabo abantu abathi hayi thina vele kudala sisegoli, ayikho into engayenzeka ngoba thina besibophi basixosha vele thina kudala siphila la. Kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye. Omama balazi izibindi ezindala. Omama masicabanga sicabanga ukuthi abanye bekhibala abantwana. Masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje uma kungenzeka ibathwa hayi sesiqotha mina ngizofuna abantu abangizobafaka. So abantu bangomama bakhathazeke kakhulu, like manje kulezindawo zokuthi abantu bayazisa amapemithi abaselawa ufuna kudinyiwa amapemithi. So bayabuza abantu manje senze njani konke lokhu lathi sinja silakabi lazi impendulo ezinzile, ngoba nxa kuqothwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant kokuhamba kufunakala ukuthi babale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe, bangaka abavela e-South Africa. Buza thina kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa hayi kungcono baphume bengazasebenza, kuqhathwa abantu abavela e-South Africa. Thina sizawuyazi abantu bethu omama bethu abavela eZimbabwe basenza kulawa ma-restaurant bazoyazi. Sesuka lapha sikwazi ukuthi bazongenani. Umbani owaziyo mhlawumbe kuzangena emakhitshini. Omama abaningi abaseZimbabwe basebenza emakhitshini. Mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector. Abantu abaningi abavela eZimbabwe basebenza kwi-security sector. So wonke umuntu amaphapha phezu asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekani. Yebo bangaba khona abathi hayi asilandaba, kodwa thina njengabomama indaba silayo.
Okwakhathesi kungabe kwehlukile yini kule kweminyaka enedluleni? Siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka
lokho. Kuqala okuyokusenzeka sesabona izenophobia ka-2018 ngicabanga ukuthi uyayikhumbula. Bekungabantu akade bephuma nje bekanga beshaya abantu bokufika, shisa abantu bokufika, kodwa yokungangenanga kwaze kwangena ngathi emsebenzini. Lapho sesibona khona manje amabandla ka-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo. Kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokufika. Into le siyibona isenzeka ema-trucking. Isiphumile manje ema-trucking singene ngathi ema-restaurant asikwazi ukuthi yaphi, njalo ayifani lale izenophobia esiyijayeleyo. Akulamuntu otshaywayo, kodwa kukhitha abantu emsebenzini kuthiwa abantu ababuyela emakhaya wabo. Kodwa laphana besithatha hayi bazosithaya kuzadlula bangasithaya bazabotha. But now ngubani ozobabopha ngoba la maphadalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona.
Sikhuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF?
Eyi umuntu ulale phendule usimangele ngoba besilokho sithi hayi kungcono uma lemu usemhlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-Afrika i-Afrika neyakhe. Kodwa ma yeka ngethuni ehlukileyo kuyasimangaza kakhulu, njalo kuyasibonisa ukuthi sesimi sodwa manje akulamthulo yethu singathi kumbukisa ngokuya support. Ngala esengomunye okhala ngokuthi hayi sengoye oqala futhi ngokuya kulawa ma-restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle nabantu abavela e-South Africa bese ukhalele kwamanye amabandla hayi into ebandleni le-EFF. Mina njenganginje kusize ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sikhale ukuthi eyo kanjani ngoba thina simanje ngumuntu osizikelayo. Loba nje ukuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami yabusupporta ngesilungu usewenza ukuthi hayi asikokuhlasela lokufika kodwa ukukhangela ukuthi lama-South Africans lawa ayadekelelwa lapha emsebenzini, kodwa nje vele besingakubhekelanga ukuthi vele kuyethu i-EFF ikakhulu kuye
kungenzakalani abantu bengalahlekelwa imisebenzi lapho sikhanya ukuthi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali.
Kuthiwa ngesilungu disaster in the making, ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyela ekhaya kumbe noma singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantu abethu labazali bethu esibasibeya basekhaya futhi bazobulawa yindlala? Singaze sihlala e-South Africa nxa imisebenzi iphelele kuyini esizakwenza singasasebenzi? Lathi khonapha sihlele sizodlani sibe ngani? So yena le ndlela ayikho right. Sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esilayi-South Africa, izimuli zethu zi-affecteka, uyafateka okuzibisileyo
lo nkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yezimbokodo ubexoxa ecingweni losandekile emhlanga we Studio 7 siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalanamhlanje olivalelisayo ngu